uTrump akalalo ilungelo njalo ka akalawo amandla ukuthi engala ukuphuma embusweni. I-Constitution ye-United States of America, Amendment 20, which was passed in 1932, I think it was March 2nd, iyakubeka kube sobala mayelana ngokuphela komsebenzi kukapresident lokuphela komsebenzi wama-senators lezinye ingatsha zona ezikhethwayo. Ithi yona upresident no-vice president umsebenzi uyaphela mhla ka-20 January ngo-12 midday. So uTrump lakho ukuthi engazenzela umathanda nje kusukela lamhlanje kuze kuyefika lolo suku, kodwa lapho lufika khona umsebenzi uphelile. Njalo okuqakathekileyo okumele sibekwazi ukuthi yona ngokwayo i-America akulamthetho othi wona upresident odliweyo kumele ukuthi athumele umbiko wokwemukela ukudliwa kwakhe econgratulator umanqoba ngemva kokhetho. Awukho umthetho enjalo e-America. So uTrump nxa kuyukuthi engafuni ukuthi yena enze into ebesiyinjayelo kusukela ngo-1896 ukuthi enzele amhlophe uJoe Biden, hayi lilungile lakhe. Kodwa esikwaziyo ukuthi umsebenzi kaTrump uyaphela mhla ka-20 January ngo-12 midday okwakhe kumphelele.
Abantu abaningi emhlabeni jikelele bayayincoma iMelika bathi ilombuso okhululekileyo kanti lokhetho luqhutshwa kuhle. Bathini labo bantu namhlanxa bebona so kulokungavumelani okunje kukhetho lweMelika lolo?
Engingakutsho Nkomo yilokho, sesimazi uTrump ukuthi uvele ngumuntu othi nxa ebona ukuthi impumela eza kuba khona kayisiyo le abekhangelela ukuthi ingaba yiyona. Usumuzwe nge-Twitter yakhe seqalisa ukutshela abantu ukuthi hayi bayarika, hayi bayangicila. Uyakhumbula ukuthi kukhetho lwakhe lo-Hillary Clinton into ayeyenza wayevele sehle watshela umhlaba ukuthi hayi uqiliwe uzacilwa, ukhetho lolu won't be free and fair, wethuka la esewinile. So khonokho akutshoyo kathesa uTrump ngumuntu vele osesaziwa ngakho.